Soku izika tisendaba ku VOA Ndebele.
Lipuka njani zindukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlazi ku 9 Mgwengwezi 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amasotsha lamapholisa akhangelelwe ukugcwala ezidaladeni lamuhla ngenxa yenkuthazo yokuthi abantu batshengisele ngokungayi emsebenzini i-stay away.
Iqiniso likhona ukuthi abanye bebevele bengakwazi ukuthi kule stay away.
Ukususwa kwehawu umkhonto lendubu ubhakane elisegcekeni lendizamtshina elakobulawayo kudala inkulumo.
Abantu kumele bazihluphe kakhulu ngoba ekuqaleni wawuvele kwenziwe ngaleyo ndlela kwafakwa ihawu. Ihawu lungumutsho omkhulu kakhulu esizweni sikamthwakazi, esizweni samandebeleni.
Kambe ukunqoba ukwenziwe libandla le-Citizens Coalition for Change kukhetho lwama-by-elections kuyona le impelaviki kutshengisa ukuthi leli bandla lingakwenza yini ukhetho lukamongameli oluzayo.
Sichayile emadorobheni lemareserva ngale Mount Darwin, umbiko uyabuya ukuthi abantu bebevotelwa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Chala mapholisa akhangelelwe ukugcwala ezidaladeni lamuhla ngenxa yenkuthazo yokuthi abantu batshengisele ngokungayi emsebenzini. Umongameli Emmerson Mnangagwa ngomgqibelo wazise ukuthi amakhombi asezavunyelwa ukuthwala abantu engabhalisanga kunkampani yezupho, okungesinye sezikhalazo zabaqoqa ukutshengisela lokhu. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Thembelani Dube, othi abantu abaningi bebengazi ngohlelo lokubhikija ngokungayi emsebenzini lolu, okungabangela ukuthi bebebalutshwana abazaphatheka kulo.
Isisekelo sombuso selizwe leZimbabwe kusahluko sesine siyaveza amalungelo abantu abalakho ukuthi bawenze ukutshengisela ngokuthula ngokunye kwamalungelo lawo. Abantu ke balala ilungelo lokuthi batshengisele ngezindlela ezilokuthula. Nxa abantu besithi abanye abasoze baye emsebenzini kusasa ukuthiwa istairway ngesikhiwa, kulilungelo labo lokuthi bakwenze khonoko. Njalo abazimiseleyo bazakwenza ngokuhlala ezindlini zabo, abangahambisani lakho njalo sizababona ngokuhamba emgwaqweni. Kungamalungelo abo bonke bona laba bantu, ngoba umuntu lelungelo lokuthi enze lokho afuna ukukwenza kodwa angaze aphambanise ilungelo lomunye umuntu. So kungenzeka ukuthi ke kusasa kube yi-half half, abanye bakulandele khonoko abanye bangakulandeli kusiya ngokuthi umuntu ufisa ukuthi enzeni. So sokungaba khona ukuthi sibona abanye bezihlayela ezindlini, abanye njalo bevukela emsebenzini, ngoba wonke bona laba bantu balamalungelo okwenza khonoko.
Bona abantu bathini ngendaba ye-stairway nxa ukhulumisana labo nje khonapho ezitaladini, bathini?
Iqiniso likhona ukuthi abanye bebevele bengakwazi lokuthi kule stairway. Abanye njalo kakhulu labo abakhangele kakhulu besingathi bahlangana kakhulu lezepolitiki, hayi bona baye bekwazi. Kodwa uZulu omningi ongaphatheki kangako kwezepolitiki, hayi abaningi bebevele bengakwazi. Lokuthi ukuthi stairway kutshoni, abanye baye bevele bengazihluphela ngakho. Siyinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, ke singatsho ukuthi abantu abaningi bebengakwazi ukuthi kusasa besithi ngomvulo kuzaba le stairway. Ozokuveza sobala ukuthi iningi lingavuka lizenzela elijali kukwenza nsuku zonke, abanye njalo baphatheke. Bonke bona laba bantu balelungelo, njengoba ngingatsho ngaphambili ukuthi nxa umuntu esithi uyaphatheka, kulilungelo lakhe lokuthi aphatheke, kodwa kwenze ngokuthula. Esingawukhangelanga ukuthi sibone sokusiba lokuxabana mbe sokusiba lokubhidliza kwezakhiwo, njengalokho kwanokuba kwaba khona kulwana umnyaka, kumbe abantu sebechaya abanye. Umuntu lo muntu lelungelo lokuthi azenzele lokho afuna ukukwenza. Laba abafuna ukuhlala ezindlini abazihlalele ezindlini, laba abafuna ukuthi baye emsebenzini labo bangaze bahlukuluzwe, ngoba kulilungelo lwabo lokuthi bekwenze khonokho. Izakhamizi ziyatsho ukuthi zike zabona bezomvikela amasotsha lamapholisa bebhontabhonta emalokitshini atshiyetshiyeneyo, uKhadu Park, labo makhandeni, lakwezinye izindawo khona kana ke kuveza ukuthi uhulumende la isimo leso siqaphengeliswe ngesolo khozi siyakudaza ukuthi izakhamizi zingayezazifaka engozini yokuthi baqalise ukucabana laba bantu ngoba labo bayebesenza umsebenzi wabo siphinde sikhuthaze futhi ukuthi nxa abantu besenza lokho ababekwenza bakwenza ngendlela yokuthula ngendlela engaso zibafaka ezingozini ezijeneyo ngoba sikukhuthazayo njengenhlanganiso ukuthi abantu baqaqathekise impilo iqaqathekile siyaqonqosela njalo ukuthi kungabi khona olimalayo kungabi khona obhidlizi zakhiwe kungabi khona ohlukumezwe omunye
umnomzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association ubeqoqa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo lokhu sikudabalunye inhlanganiso yamatitshala e-Amalgamated Rural Teachers Union ithi amalunga ayo awayi emsebenzini lamuhla sixoxele isikhulumeli salinhlanganiso umnumzana Themba kuye moyo
sisalibonani balaleli bakastudio 7 thina njenge-athuzi kusasa amalunga ethu wonke azabe ezihlalele ezidlini zabo ngemva kokuba abafundi bethungamelele umkhankaso othi shut down Zimbabwe sikhangelela ukuthi kungabi ngamalunga kuphela izisebenzi zikahulumende zonke omama obaba amajaha amaxhegu izalukazi kunye labafana benkomo amankazana lana asebenza ezindlini sikhangelele lapho ukuthi behlale phansi ukuze wonke umuntu abone ukuthi sifuna ilizwe lilunge ilizwe lethu selisesimeni esibucayi nxa singasayenzanga lokhu okungabafokazana lokhu okusiphetheyo kuzalivuthuza lize lisale lizintsha abantwana bethu kusasa basisole kakhulu kusasingabona okwenzakalayo moyo Themba kuye atuzi
manje njengoba uhulumende ekhanya ungani ufeze ezinye zezikhalazo kade zimele zisetshenziswe ukuthi abantu batshengisele aliboni na ukuthi lokhu kuzayenza ukuthi bebe balutshwana abantu abafuna ukuthi batshengisele
Ukhrisi uhulumende kakafezi lutho ukukhuluma kukahulumende singabuyela emuva uhlale khuluma kodwa ngezenzo akulanto ayenzayo umuntu ongaba lesiqiniseko ukuthi uhulumende usefezi lutho angasaphatheki ku-shutdown yakusasa ngumuntu osaleleyo ubuthongo bukabhuka sibili ngakunikeza izibonelo ezimbili uhulumende uthe yena kokunye azakwenzela ababalisi kuzababhadalela ifees ukukhulume ngonhlolanja lokhu namhla sikunkwenkwezi sesiyaphela akula fees yomntakambalisi osebhade uhulumende wathembisa izisebenzi zakhe zonke ukuba phezu kwe-RTGS eziyiholayo uzabanikeza i-$100 phezulu namhla sikhuluma kanje kulamahungahunga athi inyanga le i-$100 yana izabe i-RTGS pho yiziphi izinto uhulumende asezenzile nxa sikhangela
umnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yamatitshala i-Amalgamated Rural Teachers Union ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eselubhane. Ukususwa kwehawu umkhonto lendubu kubhakane elisegcekeni lendizamtshina elakobulawayo eleJoshua Mkhabuko Nkomo Airport sokudale inkulumo abanye besithi yikweyisa isizwe sikamthwakazi lapho okulegcekeleli khona. Kule mbiko ethi inkokheli yebandla lezanu PF eyakobulawayo yiyo eyathi kuthathwe leli nyathelo ngoba uphawu lwesizwe sikamthwakazi lwenza umuyi umnumzana Joshua Nkomo abe ngumkhokheli wesigaba hatshi ilizwe lonke. Sixoxe lo-Councillor Edwin Ndlovu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ya udaba lokukhitshwa kwehawu e-airport sokufaka i-coat of arms abantu kumele bazihluphe kakhulu ngoba ekuqaleni wawuvele kwenziwe ngaleyo ndlela kwafakwa ihawu. Ihawu lungumutsho omkhulu kakhulu esizweni sikamthwakazi esizweni samandebeleni yikho ke kube kungadingakali ukuthi kutshintshwe kuyamangalisa ukuthi kade sokutshintshwa besokutheni sokucatshangwa ukuthi kutshintshwe kufake i-coat of arms khona bekuvele kule hawo kade likhona lifakiwe.
Nxa kuliqiniso ukuthi bakhona abavela esigabeni semandebeleni abathi kukhitshwe ngoba umuyi unkomo engaso wesigaba semandebeleni kuphela wayengumkhokheli welizwe lonke. Ukubona njani wena khona lokho?
Nxa kuyikuthi bakhona abantu abavela kulomhlubulo emandebeleni abathe kukhitshwe khawu kufakwe i-coat of arms ngoba ubaba uJoshua Nkomo ebengumkhokheli welizwe lonke engasiwe emadebeleni kuphela kuyinto edanisa kakhulu nxa bekwenzile khona lokho. Sikhuluma nge-airport esemadebeleni, sikhuluma nge-airport okumele itshengisele ubuntu uluntu lwethu njengabantu bemadebeleni hathi njengeZimbabwe. Indawo ngendawo kumele amasiko ayo ahlonitshwe, amasiko awo kumele aziswa atshengiswe nje umhlaba wonke kungesatshwa. Indawo emathebhelelendi emathebhelelendi kuyaziwa ukubana ke bekule butho ibutho belisebenzisa amahawu ekulweni livika ngamahawu lawo. Kuyinto eqakathekileyo kakhulu singesilungu singathi kule symbolism ukuba kutshengiswe ihawu lona lelo. Xa selikhitshiwe sokufaka i-coat of arms kuthiwe hathi uFather Zimbabwe uJoshua Nkomo ebengumkhokheli welizwe lonke, hayi kuthiyene i-airport siyo kaJoshua Nkomo ngeyabantu bemadebeleleni ndebe kambe ibizwa ngegama lakhe. Kodwa kumele itshengise phela ukuthi kusiphi isigaba selizwe leZimbabwe. Yikho phela sibone eHarare befaka istatue sikambuyane Handa, yikho sibona ngapha kufaka istatue sikaJoshua Nkomo. Sabe sifuna izitatue eziningi ngapha ezikamzilikazi ezikalobhengula kutshengisele ukuthi singaphi kolizwe lapha semadebeleleni kulobukhokheli bakhona kulesiko lakhona okumele lihlonitshwe lilandele lanxa nje siseZimbabwe. Akumelanga ke kutshengiswe izinto ezinational kuphela, ikanti lathi ke silayo i-identity yethu, silayo ubuntu bethu, silalo uluntu lwethu singabantu bemadebeleleni.
Lo ke ngukhansila webandla le-CCC umnumzana Edwin Ndlovu ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Ukunqoba okwenziwe libandla le-Citizens Coalition for Change kukhetho lwama-by-elections kutshengisa ukuthi leli bandla lingakwenza yini njalo kukhetho lukamongameli oluzayo. Phakathi kwezigaba eziyisikhombisa 7, ibandla le-CCC linqobe kuzigaba eziyisithupha 6. Sithunyelwe umlayezo ngumsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasba.
Singazi labo abadliweyo ukuthi bakubona njani, kodwa thina sizama ukutshengisa ilizwe jikelele ukuthi siyabonga. Sizinhlanzi ezihlale emanzini, njengoba lisazi ukuthi inhlanzi ingathathula amanzi yafa, thina sihlala lani sitshayile emadorobheni lemareserva. Ngale Mount Darwin umbiko uyabuya ukuthi abantu ede bevotelwa kuthiwa bahle batshele ukuthi hhayi vota wedwa uzaba ngumthengisi. Ngithula amadomeni, ngithula amaticha nje, ngithula amapholisa ede kuthiwa ayavotelwa. Yikho abanye banqabile kodwa ini abaningi hhayi besabile. Ngizabona ukuthi unyaka ozayo njengoba silo mhlahlandlela esiwenzayo sesiphila emakhaya okuthiwa i-rural areas emareserva, ngizabona ukuthi abantu bonke bayabe lokhu bethungulula ngesikhathi ngesikhathi kuzokufika isikhathi sokuvota ilizwe lonke liyabe selilombala olithanga. Sicela ukubonga abantu lokho esikwenzileyo, kuyabongwa, kodwa phela singahlaleli izandla sithi sesiwinile. Asisebenzeni nzima, sincenge sikhombise abantu bayirejista kakhulu abatsha, ngoba abatsha isikhathi esiningi yibo abathwala amagabha avuzayo abalambenzi bangaze ba iPhD lama masters sebethengisa izidlwisi. Mahlabe Zulu, siyabonga kakhulu lamaphepha aprogressive, lama radio aprogressive akhupha iqiniso nje balinjalo. Asoze sicamba amabizo kodwa naliyayazi iradio yenu ekhupha iqiniso nje balinjalo. Sithi amajaha lamantombazana asebenza kuma independent radios lamaphepha, hayi sichayela izandla ngoba lani liqotshiwe, liyabotshwa, lenziwa konke. Sithi uZulu kaphaphame enze khonokho elikwenzileyo kwenzela ukuthi sihlale kuhle after 2023.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America eseWashington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlife.com lilodaba lokuthi kulabantu ababili abafileyo ngemva kokuxokozela okube khona lapho kuqeda ukuhlabela uWinkie D embuthanweni womjaho wamahhashi oyiCastle Tankard eHarare ngomgqibelo. Iphephandaba le-News Day lilodaba lokuthi imbadalo yemihloliso yezikolo kusukela kwe-grade 7 kusiya ku-A-level isikhwele ngesilinganiso esiphindwe kaningi-ningi. Abenza umhloliso ka-grade 7 bazabhadala iZimbabwe dollars 4,388, i-O-level 1,620 Zimbabwe dollars nga-subject inye, kuthi i-A-level 3,240 dollars i-subject eyodwa. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salbonani kuStudio 7 basakazi nabalaleli. Hayi, mina amazwi ayethulwe ngumnumzana uChamisa ngethulela isigcobo ungatshayela ihlombe. IZimbabwe ilizwe elingena direction. Ilizwe elinjani vele? Kuthe sebenza yonke imali yomhlaba kuze kusebenze kuthengwe langezifuyo, uthole eshopu kusiyathengwa ngenkukhu, kuthengwa ngembuzi. Ilizwe bani? Ilizwe elingena direction. Hayi, ngiyakubona ukuthi ngempela uChamisa unobubelo, unoshonze kuthina ngabusa ilizwe leli ngendlela eqondileyo. Laba abantu izigebenga le amakhehla la nabogogo lawo sokumele behlale phansi bephumula bedle imali zabo bebheke izifuyo zabo bekunikeza ilizwe abantu abasha bekwazi ukulivusa. Hhayi, le ndaba yabo yokuthi bebelwa bengafuni ukuphuma esikhundleni, bengafuni nokutshintsha ibandla, le nto incindezela abantu kakhulu, incindezela abantu kakhulu. Njalo futhi ungachopha ubani ngomunye elihlweni, kodwa nalawa amanye amabandla amancane awafunda ukuthi axhumane, alalele izidingo zabantu, ahlangane naleli bandla likaChamisa kube yinto eyodwa, hhayi ukucwasana ngokokuthi lo umhloba nomhloba. Lokho ngeke kusisendawo nje, angeke kusisendawo. Kumele bebumbe into eyodwa, behlele lokuthi ngoba sikwazi thi leli bandla malidlule liyaphiliyana ukuphuma embusweni, singenza kanjani ukuze silikhiphe. Hhayi, le ndaba yabo le yokuthi kuthiwe lokho nje kulokhu zabantu nje, abantu bagcina bengasazi into eyiyo. Kumele ukuthi abantu bebheke into eyi-one, kube nendlela eyi-one, hhayi indlela eziningi-ningi lezo. Ngiyabonga.
Salubonani basakazi, salubonani lo mthokazi jikelele nje umphakazita eHaboroni. Ngizacela limbalele lapha isicelo sami. Ngilo mbuzo engifisa ukubani ubaba engizwe ekhuluma emhlanganeni ka-CCC eGwanda okuthiwa ngomasuku akangiphendule lapha ukuthi njengoba etuvela kuZANU PF wangena iZANU PF nini, izane PF liyane yabulala uMasuku ongwangakibo lo wayelayo na wayencedisana layo ukubulala uMasuku uMasuku silwele laye ilizwe enguye umkhokheli wethu uthe efika ekhaya izane PF yambamba yambopha yambulala laye wayesebenza lezane PF nabe bulala lo uMasuku ngicela mphendule konapho nxa engalahloni lokukhuluma phakathi kwabantu ukuthi uvela kuzane PF engumasuku ulookout masuku ukuthi isigalesi esayezakalayo ube ncedisana lezano na sokutheni namhlanje xa iphuma kuzano isiya ku 2+C esuka kuzano lapha isebenza khona ukubulala abantu bakamthwakazi leli benkululeko ngobuningi bafa bebulwa izano PF ayekuyo ngicela mphendule ukuthi ubesebenza njani lezano PF xa isiyabulala abantu bakithi namhlanje ibulala masuku ukuthi yena wayengaphi bese ngicela futhi sinye isicelo sesibili lapho ukuthi besicela ukuthi Albert Ncube akasitshele ukuthi kanti amajawunda ngobani thini ibizo leli kasilifuni njalo beningajayezwa lelo bizo kutshengisela ukuthi Albert nxa engatshintshwa ayeplan ukuthi uzabe sikhona linjani ngapho makhalanga asuye ebhinga futhi le bhingo uzabe thi linjani ngapho matonga ukuthi kanti wakufunda ngaphi imkhubo onje njalo egwanda sikhuluma iqiniso kasibazi thina amajawunda yikho singalifuni lelo baluthi amajawunda ngiphinde isibili ngikhuluma ngakho ukuthi sicela ukuthi aguqule ingqondo yakhe leyo xa ebika abike ukuthi egwanda kwenza kalenje igwanda ibizwa kuthiwa igwanda kayibizwa kuthiwa emajawundeni egwanda ayisule ibizo lakhe leli kasilithandi ngiyabonga
salibonani salibonani badala izo lihlala likhuluma ngokuvota ngokuvota mtshokotsho ukuvota vele kuncedani kwehlula since 1980 kwehlula ukuvota urikwa mtshokotsho amamali ukuze nina ama-elections lawo arikwa mtshokotsho zo liyahlala likhuluma ukuvota lithi kuyalungiswa ukuvota kuyalungiswa kuyini ukuvota khona njengoba lingarikwa vele liyazithulela kuza sinceda ngani khonaoko njengoba ngarikwa yazithulela i-south africa yasukuma khona lenkokheli zakhona alezo zitshela ukuthi hayi bekuyi-free and fair and whatever sebebhadala bona ngendlela ababhadala ngayo so into okuzeni niza sinceda ngani amavoti akhona akula kuncedisa okwesiya kwenziwa amavoti thini njengoba limuzi ethi vision 2030 that means uyakwazi vele ukuthi uyabe khona esikhundleni lifuna lingafuni akakwazi lokuthi uzabe sefile hhayi ngakhangeleleli lokuthi kokhona thina siyabe sesingaphi khonapho sile minyaka yonke le singasebenzi itsho ukuthi 50 years lokhu ungasebenzi kuyo kuthiwa vision sinceda abani ivision yakhona leyo akusincedisi thina lokhu leyi yethu nonsense yenziwa abadala lapho nonsense kanti bantu balweli ilizwe balikhulula baliguli balwele ilizwe kuluthi belibophele phela nothi kulikhulula belibophela wenza kusehlukananga lokho okwakusenziwa ngamakhiwa phela lokho abakwenza thina kathesi abantu abantu yonke into kathesi khonapha uzathiwa lokho akuvunyelwa lokho akuvunyelwa lokho akutendelwa lokho akutendelwa kuyini kona yabo sezimbabwe ethu ekhululekileyo siye kwamanye amazwe siyahlukumezwa ngokufanayo futhi kuzasincedisa ngani thina kuzasincedisa ngani kathesi zonke amanye amazwe asafuni ubona umzimbabweni wasafuni umzimbabweni ngenxa kokuhamba sizitshaya izifuba sithi sifundile singafundanga thina silanda ukuya-abhuzwa ngabanye abantu khona besiqhatsha bengasibhadali
basakaza kahle basakaza abahloniphekile basakaza abathandekayo be-studio 7 Dungamile Nkomo Thandekile Mhlanga nabanye bakhohlwa amagama ngiyalibingelela ngomusa ovele enkosini yethu ujesu kristu okhulumayo ngobahlangene ekholeni wasesigodini emngceleni wegwanda nesigodini lakuqala khona isigodini ophela khona igwanda esedlule lapha mzulu kamashi bengibala enye i-twitter lana ebuhlungu ethi Zimbabweans they are foolish why are they voting Mnangagwa so into yana enginikeza ukuthi vele vele kati kungani singazama ukuthi sihlanganeni sikhipheni liphathi leizanu le ngoba sinjenjenje siyahlupheka emazweni yabona kunzima kuphila emazweni njengamanje sokunzima kakhulu kubuhlungu lokho esikubonayo lokho esikuzwayo hlala sesatyiswa nje ngamameseji abo labo laksi into ezinjalo nje yabona into engiyikhalelayo ukuthi abafowethu abaningi sizokushiya iy'mpahla zethu la ziyokusala iy'mpahla zethu ukube besinemali bana siyalayisha iy'mpahla zethu sizihambise emakhaya thina noma singabuya silindele lokho kuzenzeka mar iy'mpahla sizihambisile emakhaya kubuhlungu bafowethu kubuhlungu kubuhlungu yebo umkhonto wesizwe wasizeka ngaleyo minyaka ezimbabwe kodwa abasakubona abasayingeni lokho naba bekhona abaphila la e-South Africa abasenandaba nakho lokuthi izimbabwe yake yaba luncedo yake yaba nosizo e-South Africa okay ngingaqedi isikhathi ngiyabonga kakhulu uMusa noThando ngiyabonga singathi singabambana singathi uNkulunkulu angasinikeza imicabango ofanayo sonke sibambaneni sikhipheni le izalo ukuthi ikhishwe yiphi iphatha kusebendaba sokuzobonakala ngohamba kwendlela okunye ukuthi kwenzekani ngiyabonga ngiyabonga kakhulu
anibona abantu bakithi lingani ngezindawo ngezindawo hayi sibona ihlazo leli lenzakala elizweni lakithi hayi ilizwe lakithi phela ilizwe lakithi ngomthetho vele kalisabalo ukuthi ilizwe inxa yezalo phefu le hayi ilizwe lakithi liphelile sikhuluma iqiniso noma abantu ungathi ukukhuluma ngeZimbabwe vele alisakhulunywa kahle kahle ukuthi kule Zimbabwe ilizwe lakithi selikhulunywa ngobubi kuphela ilizwe lakithi selikhulunywa ngabantu abagcwele amazwe wonke lakho bekhuluma ngezondo futhi bengakhulumi kahle ngenqaba ugogo labukhulu lapho asebegugu and mawuthi uyabheka uyabona vele ukuthi laba abantu sebebheke amathuna wabo akuseke ukuthi bazobheke emuva ngeke babuye betshintshe futhi sebebhekele ukuyakufa laba abantu labo kaba senencedo phela ugogo labukhulu sebegugile abantu labo ngeke bebezingane ezincane ezintsha ngabantu asebephushela umango ukuthi bemathuneni omnankagwa labo kubavele kabala ncedo phela kathi uncedo lwabo ngolwani bayenzani into yonke elizweni inqabangqoza kula nto ebonakalayo kabatshenseki kababoniseki bawuzama ukubabonisa suyisitha sabo uhlezi kutrithenwa abantu befuna ukubulawa abantu bathunywa suku zonke ezindlini elizweni lakithi vele akula mpilo hayi impilo kayikho mauthi ngapho usaba umkhuhlane ngapho usaba iZANU-P F ngapho usaba icorona ngapho usaba iZANU-P F and iZANU-P F yinto eyingozi kuthi kakhulu ukudlula icorona le icorona nje ikanjelwa manga into eyingozi empilweni zabantu iZANU-P F
ngibingelele basakazi be-Studio 7 lonke ngobuningi benithi linjani ezindaba ezithokozisa izwe lonke jikelele elakithi basakazi mina ngifuna ukwazi ebantwini bakithi ngempela ukuthi kathi yindaba kufanele belandele amaqembu abantu basempumalanga thina silawo awethu afana lemthwakazi Republic Party ibheshu likazulu ngisho nezaphu lomba layo izaphu nje wawuliqembu elalikhona liphefoma ngendlela kodwa-ke selithwa selikhona siyakubona kodwa abantu bagijimisana namaqembu asempumalanga angeke futhi esinikeze inzuzo befuna ukugijimisa abantu bakithi ebenzela amafeva kuye bezotshontsha umnotho endaweni zakithi abantu bakithi kabakuboni konke lokho awasivule namehlo umthwakazi omuhle sizame ukuhlakanipha singabantu basemathebhelelendi sonke benegens okunye ngifuna ukuthi lami kulezi nkulumo ezikhona ikakhulukazi abantu basempumalanga ma begxeka bethi asitholi asikwazi uku-aplayela imisebenzi esingayithola ezweni lasekhaya kodwa-ke thina sizibuza ukuthi siya-aplayela kodwa-ke bayasirijetha sizame konke namabhizinisi bayasivalela so okwethu yikuphi izikolo kasinazo siyavalelwa lento eyincane ama-teachers abantwana basekhaya lama-nurse abaqhatshwa as long kuthiwa ubuya emathebhelelene kulethwa umuntu obuya kwenye indawo ezofundisa endaweni yasemathebhelelene noma ezoyenza inesi kasivule namehlo bantu bakithi kasivule namehlo ngiyacela siyi-Studio 7 lokuphendula loo ndoda lo othi izimbabwe ngeyabo wasempumalanga vele izimbabwe ngeyena kodwa ukhumbule lani ukuthi izimbabwe yena iqala khona emasisini okusemtare kobulawayo awuzange kube lo muntu wasempumalanga ulishona esandleni sikamzilikazi so lela ilizwe vele kazange lihlala amashona yiko kuthiwa yimthwakazi ngiyabonga kakhulu basakazi libelela ngelihle
livuka njani balaleli be-Studio 7 livuswa ngihlanhla mahlango seButswana e-Francis Town lefletini lapha ekhaya lapho engizalwa khona esigabeni elisemalunga elupane ngivuse umama unanhlanhla ngivuse unkosikazi wamampofana ngivuse unkomo umdala owayesebenza esibhedlela phana u-RJ umalume uPaul Ngwenya yinyanga uJabulani Ngwenya ngivuse lo mdala uNdevula usathulani ngivuse bonke abangaziyo abemalungu ngithi linjani kunjani emasimini selivuna yini ngiyekana ngale eshawini elusulu ngivuse ubaba uJoel Mahlangu ngiyozalayo ngithi mdala kunjani emasimini selivuna yini ngithi ngiyabonga imihlahla seBotswana Francis Town wemalunku
sisalibonani Studio 7 ngilokudana kakhulu ngenkulumo kababa lo othena umelela i-EFF Zimbabwe mayelana ne-transport system eZimbabwe le mayelana loku shut down le ekufuze ibe khona ngomvulo. Ubaba lo indlela akhuluma ngayo ingani kasosizala naseZimbabwe, ingani kakaze abekwazi ukuthi i-government yeZimbabwe kukangaki izama ukuyingenjwa kodwa isala.
Lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Amasotsha lamapholisa akhangelelwe ukugcwala ezitaladeni lamuhla ngenxa yenkuthazo yokuthi abantu batshengisele ngokungayi emsebenzini. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gandhi. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.